sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Yasanana kuze kusene mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale le High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli weZANU PF esokuthi livimbe uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-TCCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga leZANU PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala uMnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha uMnumzana Kudahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona leyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-section 2 lapho okunika khona ingcazelo, section 2 subsection 2d omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi aprove ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uza yisupporta i-argument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama-business ubele zindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokhu wabaleka kodwa wakuchiya khonapho ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuphuva i-residence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kula wobe ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa isebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana Kasukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lo nyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lo nyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzaya ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni esenza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu ubufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi layo uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza izizathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ubelokhu engene ephume elizweni engene ephume elizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotsha ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnangagwa kukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyikuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kulo Kasukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere sesekugovernment, igovernment aye kuye yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, itshaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona liZimbabwe wabaleka wayitshiya ngesikhathi sebethathela umbuso, yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Ukungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere ngabona sengathi mhlambe nasezi-target okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayo nalindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye ku-government uKasukwere kutshintsha ngalutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ivandla le-TCCC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acitshise amabizo awo kuludlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TCCC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Thina besise dalekele electrocot lapho ke ebesiqedisa ke amapepa ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama double candles abafoja ke ama signature e-TCCC lokhu kuyicala ngoba yakwazi ukubana iforgery icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke aba forja kubana be withdraw amabizo abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana ke kulabanye asebe withdrawile amapepa abo emasinko labanye ke eHarare. So sikhangilela ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokuforja. So sikhangilela ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwa amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Isikhulumeli se-TCCC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North ibonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi sawe kulabanye nje abathi hayi izinto zihambanga kuhle. So basebesithi hayi bona bakhanyide hayi baceliwe ngokutho kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi sawe kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iparty nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe kulumeli sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo.
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba abade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelela ukuthi kuzaba nempumela enhle hayi khona ukuthi kufune sokulwiswana sokusiwa kumakhoti ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathiwa basebenza besitha kodwa abantu nxasibili bengama-champions abafisa ukuthi iparty yethu isisisiwile ngikhithi zanu-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature epart kunabantu ababevikele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi ise-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ingamkhophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hayi abakhiphe amagama abo labo kodwa labayali. So-ke kodwa nxane sala iparty asoze iyasala engasela amanye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqhathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga le gama ngitsho leli lodwa.
abantu bona ngokusho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate besithi khona hhayi kucocas isasiwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxa uwinle cocas kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abana ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate delay so bona laba abakhithwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo yabonayo ukuthi hhayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhala ngaso kuthi hhayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonokho abakwenzayo it was a bad thing ezinyindlela
umnumzana Mhlonipheki Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokho kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awokuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kusirculation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa liqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamnenze imisebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono mnyama wenza amaret akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye izimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyabe sibhadala ama-contract ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kutho ukuthi bazayifaka emkamba nomnyama kuzakhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayele kwe-economics kwenzelani ze-economic kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi hayi rate ingavuka sazikhwele nge-2 points hayi kona besekusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi okuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele zima singagayela amakhampani namnaningayimpothayo ala matruck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela akahulumente yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakampani wongana zeta amakampani singati even ipending zeta Zimbabwe kadesi ehlezwe imali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency US dollars. So ukulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama duties abhadalwe nge RTGS and ngapha yena squeeze i circulation ye RTGS as a more pay excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi RTGS at the border kuforce amakampani ayithenga le RTGS and wanazela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS reserve bank. Kuyindlela kwesinye isikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukuforsa or sithi ku-unlocker i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinile abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocker bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu ye-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlocker isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakalayo eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-rater ama accounts abantu ama US dollar athathe asebenzise abaningi amazim dollar lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. Izim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa-ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZanu PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazi bona ukuthi abalanto okukhankasa ngayo. IZanu PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla iZanu PF isaholwa ngumgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia kaSikweri la ebuye ezozimela la njengendoda, ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZanu PF ayifuni muntu oyiphikisa. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuya ngabe ngabe babambane baba into eyodwa bonke ilizwe lonke engabi khona umuntu oyedwa ozasupport izano ozavotela izano. Kusale kuyiwo okugawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke batshontshe imali yonke batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyi-citizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1 CCC sibona ukuthi ma i-CCC siphethe ujinjwa ngeke ube khona yini eZimbabwe ngoba iZanu PF ayilanto ezafa yenzela abantu beZimbabwe never ever ever ephelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Siyabonani, siyabonani Studio 7. Kuthanda kungirela umama wami enkaya kwesikhobokhobo kwathi 12 unabongani ngobaba wami usabongani lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo nge-Edson Sibanda. Thanda kulingilela lonke sithi linjani, ngiyalithanda bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Balibonani ku-Studio 7 wonke abasakazi baka-Studio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhla ka-22 August ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli i-MRP 22 August bengakhohlwa befika ebhokisini nje ngabefika nje ebhokisini bevoteli i-MRP bezaletha inguquko i-MRP bevotele i-MRP Twakas Republic Party. Siyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas from South Africa. I umbalula, ikuthi abombalula abafana abancane bakavuthwa emakhanda lapha. Umbalula akabona ukuthi iANC yamanje ine uphill kuthi iscoming elections. Usakhuluma zizikhele statements ezifana nalesi akazi ukuthi ku-affect i-ANC kulezi elections ezizayo lesi and umalema on such instances ugaina i-leverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaya entabeni esekhulile esekaqala kwentabeni eselikhehla. Uvele nje hhayi impilo yakhe nje kusho ukuthi hhayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndawo yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi i-ANC izoqhuba kanjani ku-next elections.
Njani lonke masakazi, igama lami nguVukani Zulu, ngisekhezi lapha. Kulo baba lo South Africa lo wasitshela ukuthi i-CCC sisebenza lama-Americans distant that sothamisa abasebenza lama-Americans. Sicele yazi kubana eZimbabwe nama-political parties amaningi asiyo CCC yodwa. Njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwezanupief. UMnangagwa kaseZimbabwe. IZimbabwe asifo yabantu beZanu, seZimbabwe. IZimbabwe ayisiyo yabantu beZanu. IZimbabwe ngeyabantu abaningi. IZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Njani basazi esitudio 7 nabalaleli, hhayi lena bona kumbe ngesitedi akuzange kufundwe lutho lokhu zingabalwa ezami kodwa hhayi akulandawo lokhu zikhuluma lapho elwasitoka khona azovelekho ekukhuluma mbe zedilejekile sazi lokhu silinda sotini sometimes ukubekezela sabo silinda sibekezela nako silokhu sibekezela amanye alezanu 43 years bebusa bamakazi amabeka kampeni othi bakhampeni abeqalela kuphi ilizwe beniyenze amanyala so bakhampeni abesithi nabo abantu abakonta people abantu especially abantu uyakwenzana emavoti ndisehumanelwa umuntu amakhehla la humana la ndisehumanelwa emaralini akhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona ma
hayi basakazi linjani, hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size siziphethe singenile ehlelweni. Hayi gama Mbekezeli umfokasibanda kafudimu eGwanda. Hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje ngawo bengazama ngakho konke okusemandleni singamayouth. Kuzo siyabona ukuthi sibelo ke sithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngathi kusiya ngathi akwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokuthi sokuthi senzele ukuthi sigcine sesingathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa ke ngamafithani nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane lamayouth abalesifiso sele sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezele izweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje uthola kancane sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sishiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe ebusuku.
Awu bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika sokuvele irecording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. i-audio le yatholwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele-Washington Post ngokubika komsakazo we-Voice of America. Ku-audio le ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabatshutshisi, uTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele-Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.